injongo ephilayo injongo efanayo ukubona abantu bekholisa amalungelo abo. So ukuthi sibe logwalo lelethi i-MOU. I-MOU lugwalo nje kuphela elikhuluma ngokuthiwa elenza i-relationship lobudlelwano bethu ne-commission ube-formalize. Ukuthi kuyabe kungazakali ukuthi hayi kulogwalo olukhuluma ukuthi hayi sivelana ngendlela bani. Yipharmacist zizabanika wona bona nxa besilabo sesikhathi sesikhathisa ngendlela yithi bona labo nxa kunokuthi yenza imisebenzi ndawonye labo sikwazi ukwenza inhlelo sizenza ndawonye. But lokhu lugwalo oluchaza ethukala ukuthi hayi sifuna ukuthi sibe nobudlelwano sizimisele ukuthi senza ndawonye.
Kubudlelwano benu le komishini yamalungelo le ndima bani elizayidlala lina njengenhlanganiso yamagqwetha?
Sina njengezibabholayo emandayithi sesilama-structures asilawo ku-ground, silama-members atholakala all over the country. Silakho ukuthi sidobhe ezinye iindaba ezenzakalayo ezigabeni ezishiyeshiyeneyo. Sesilenhlelo esilazo esisebenzelana nozulu. Ezinye iindaba thina sizikhanisayo ukuthi sisebenze nde sihambe ecourt kumbe sincedise izakhamizi ngendlela esincedisa ngayo thina njengezibabholayo emandayithi yabe sincedise. Kulokho ukuthi sizaphiche ezinye iindaba ukuthi sabona ukuthi hayi lokhu kungcono nxa kungasetshenzwa izindaba i-Human Rights Commission. Sesiwudlulisela phambili sikuhambise emahhovisini alaba bezindaba i-Human Rights Commission ukuthi nawo bencedise lapho abaqwanisa khona.